Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 6 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kakusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu.
Bamchiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu ose chonile ngoba ube sefentile.
Umthethwandaba unqume ukuba inkulungwane zabantu betiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izihlobo labangane kade besiyabeka owafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwayo.
Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20.
Kuhlelwe liphuma lendaba sixoxa lengcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi umnumzana Vangi Malaba othi usesungule umuthi wokwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Siyathi sadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kakusa lamuhla. Bamchaya kabuhlungu ngamadoda amabili. Akukaziwa ukuthi uMakhumalo uchayelwe ezombusazwe na lanqa abamchayileyo laba bethethe impahla endlini bamchiya eqalekile. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Jurotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amadoda la angene ekuseni endlini yakhe benzo ugqekeza ifastela bafika bahluthunela i-TV, ama-cellphone amathathu le-laptop. Bamchiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu ose ube sefentile. Okwamanje usesibhedlela kayenelisa ukukhuluma nabantu abaningi kodwa sikhayelile ukuthi odokotela bazamsiza.
Sikhuluma nje yena ungaphi?
Okwamanje usesibhedlela khonapha kobulawayo. Esikubonile ukuthi simelele ukuthi bemthunge isandla ngoba bekudingakala ukuthi abemfaka ama-stitch. Ngathi inyawo bamchaye kakhulu enyaweni okutshengisa ukuthi usezabuyela esibhedlela ukuthi bayamhlolisisa nge-x-ray bebona ukuthi kephukanga yini emakhanjeni khonapho. Kukhanya sibili usebuhlungwini njalo into ezwisa usizi kakhulu. Simfisela ukuthi abe ngumuntu ophola masinya ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Swithani Jurotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba inkulungwane zabantu betiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izakhamizi eziyisithupha zechilonga echiretsi izo eziselo ludaba emthethwandaba zicela ukuthi uthathe lelinyathelo. Umthethwandaba uphele sisinqumo izolo ebusuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo!
Izihlobo labangane kade besiyabeka wafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu sakhe ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Utatenda Pasinyore wabotshwa ngempela sonto edluleyo esithiswa icala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 kodwa wavuka efile esitokisini. Isidumbu sakhe sibikwa besilamanxeba ukutshaywa ephuke imbambo lengalo kodwa amapholisa athi wayedakiwe esiwayedwa. Uthe sesiyabekwa namhla bekulabantu abaningi amapholisa abahlasela abatshaya ngapha ebahitsha ngentuthu ye-tegas kwabotshwa abedlula amachumi amabili. Sixoxe legqwetha umnumzana Brian Dube kodwa obengayisuye ophethe lolu daba.
Ubefanele ayongcwasha namhla eMthapa Smith. So abantu bebesiye eMthapa Smith badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona. I think amapolisa baqalisa ukuthi abantu beli baningi kakhulu mabenze umsindo something like that. And kwaba lokungazwisisani basebethele i-tear gas abantu babaleka ba I think bachi coffin endleleni bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni. Amapholisa alandela futhi besithi inamba yeni yedlu-50 efunakalayo basebeqalisa ukubopha abantu from the cemetery. Ababotshiweyo I think they were roughly over 20 but angingabi lama-details ngoba I'm not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe ifine noma what.
Ugcine bekwa yini yena lo owasitshiyayo?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives already had the police and stuff, so kube ungasela ubuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu watshaywa, ukhanya ukuthi watshaywa isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa. Kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa. Kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa yephukile kuze i-rib. So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba akula nje ukuthi umuntu ngathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayetshaywe ikhala sibili kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume kwakuntambama abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba babesisaba la.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, abangamachumi amabili lanhlanu 25 bathelelwa igcikwane lecoronavirus. Lolu gatsha luthi njalo sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,235 elizweni jikelele asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-coronavirus. Abanye bathi uhulumende waphangisa ukwekethisa imigoqo ye-COVID-19 okungabangela ukuthi igcikwane le-coronavirus lisabalale. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani leyo esiwabonayo mahle kodwa angeke siwathembe ngokuba ziningi izinto vele bezingenziwa ngendlela efaneleyo bekungathestwa ngendlela efaneleyo bekungalandelelwa lokho esithi contact tracing ngendlela efaneleyo ziningi izinto bezingahambi kahle ngakho kamanani angaba ngamanani siwabone athembisa ukwehla kanti baningi abantu abaningi abagulayo abafayo njalo abangangeni emananini lawo amanani lawa aphansi kakhulu kathembisi futhi ukuthi aliqiniso lonke ngokuba vele la nxa esesephezulu kazanga aba liqiniso lonke ayengamanani alabo abantu abafinyelele ezibhedlela zikahulumende abakhulumileyo ukuthi bayagula banenge abantu abagulayo banenge abantu abafayo bengakhulumanga ukuthi ngigula nje ngiphethwe yi-COVID-19 ngakho lamanani kumele siwathathe kodwa sikwazi ukuthi base sibanenge abantu abagulayo labafayo ngaphandle kwalaba abasuka bebaliwe nguhulumende
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuvula njalo ilizwe lezikolo akusoze na kubangele ukuthi leli gciwane limemetheke njalo ngokubona kwakho
Izikole lamabhizinisi lakho konke okunye kuzamele kuvulwe vele impilo izamele isebenze okuqakathekileyo ukuthi manyathelo bani uhulumende abathathayo ukuba ababalisi bavikeleke abafundi bavikeleke bonke abantu abathintekayo izisebenzi nabo bani bavikeleke bangavikeleka bona le community le umphakathi uyavikeleka ngokunjalo ngakho ke kumele siqhubeke sime ngezinyawo sisenza konke okuthiwa kumele kwenziwe la nxa sekuvulwe lezi zinto kumele abantu bageze izandla abantu baswenze social distancing abantu benze konke ukuthiwa bakwenze bagqoka ama mask bangakhiphi bangahambi kungadingekali ukuthi bahambe ezikolo kuzamele uhulumende abone ukuthi yonke into iyadingakala ama mask lokho kusanitize lokho kugeza konke kukhona nga engavula izikolo engazange wafaka izinto zonke ukuthi zibe khona ababalisi labazali labantwana besikolo baza basengozini igciwane libuye lelikhwele ligcwale lizwe lonke
Umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le coronavirus e-citizens COVID-19 monitoring mechanism. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
ukuze maphandleni. Lanxa izakhamizi zemaphandleni zisamukela ukuvulwa kwezikolo zithi zibhekane lodubo lwemali kungakho kuza kuba nzima ukuthi zihambise abantwana esikolo uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda
Iningi labazali lethi nathelo lithethwa ngukhulumende lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya bese bephenduke baba ngamahlongandlebe kodwa abazali bathi imali yokubhadalela indleko zesikolo kabalayo ngoba bebehleze emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lanxa izikolo zizavulwa mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo lom isakamuse karanyemba umnumzana George Ncube utho wakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugqobe esikolo
abantwana vele sebesemuva lazi mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni futhi ukuthi segombi noma segombi abantu abona ukuthi kubulela abantwana abaningi ukuthi zifune mbona kunayo njengoba sokungamene futhi uyabona uyakunazelela kodwa kusinoke khona phana ngabojuni khona phana bezigodola kho kunethiyaphinda sibisele
unkosikazi Eunice Nato phila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo
izinto bezibola kube nzima kakhulu izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo mina injenje ndanda abantwana sibe bakhona fonze bahambe ezikolweni esecondary 2 year primary angayenzi lutho bafuna ama-inform angilamali vele kwakathi esengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-inform angikwazi ukuthi ngaqalela ngayo
Amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi eNkulangugwe othi abafundi akumelanga babiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala esikolo
abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasichaya kakhulu ngoba lesilokhu esiku-lockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe kodwa ke ayikuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusixhwalisele labantwana isikalazo lathi singaba naso sona lesizwe ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyamba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Nginje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizuhetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hayi ngizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kulomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthi aziyavulwa ingxenye sebebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki usiyaphambili.
Abafundi abazabhala emhloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kuthi abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatsho lezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubike ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo okukhangelelwe mhlaka 15 lamhlaka 22 kuyona le inyanga. Kule ngxabangxoza ngokuthi izikolo lezi azilampahla ezeneleyo zokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 njalo labanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko eMathebeleland South, unhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Thina sikukhalelayo ukuthi uhulumende ahlale phansi namayuniyoni abonisane namayuniyoni ukuthi singancedakala njani ngoba ngomnyaka odlulileyo izikolo zavula uhulumente engahlalanga phansi lababalisi singakhulumanga ukuthi ababalisi bavivele bekhalela imali ukuthi imali esiyihola yincane nokuthi sibuyele emsebenzini kungela zinto ezenelisayo njengama-PPE zokuthi sivikeleke lathi ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sikhalela ukuthi uhulumende asizwe lathi izikhalazo zethu ahlale lathi phansi esizwe ukuthi sifunani kahle kahle singakabuyeli emsebenzini.
Abantwana-ke ikakhulu esigabeni seneso okuso iseMathebeleland South ababikwa besehluleka ukubala njalo abangaphumelelanga emhlolisweni ka-grade 7.
Thina sikhalela ukuthi umntwana osemaphandleni laye akaqakathekiswe ukhangelisise ukuthi njengoba abantwana laba bengenzanga kuhle kuyini okungenziwa ukuthi labo bona bengasaleli kakhulu. Uhulumende laye ebona iy'ndlela zokuthi ama-online lessons lawo abantwana basemaphandleni lawo bayathola uncedo ukuthi i-pathfit le ewuleyo ingabe lokhu iqhubeka isiwa. Sosikhalele ukuthi hhayi uhulumende akhangele wonke okunjengeholo lababalisi zonke izinto nje ezidingakalayo ukuthi umntwana afunde apase naye. So sikhalele ukuthi uhulumende akukhangelisise ukuthi hhayi ukuthi umntwana azafunde umbalisi kumele ebuyela eholo imali eyenelisayo ukuthi umntwana afunde kumele kubuyela lokhu nalokhuya.
Kodwa kahle kahle ungathi yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane lababalisi abangabesifazana emaphandleni kanye labantwana abangamantombazana?
Ababalisi abangomama abasemaphandleni baphila nzima ngoba lokho abakukhalelayo kuningi kuvela lokho okukhalelwa ngobaba ngoba nxa ngingumama ithawuni ngiphinde ngihambe emsebenzini sengivele ukuthi angilamali imali yamayenelisi ngithona ngicabanga ukuthi kanti vele ngiza kuhlanganisa njani konke lokho khangele futhi nabantwana abangamankazana abasekoleni semaphandleni bahlangana nenhlupho eziningi and lapho abahlala khona abantu abakhangelisisi ukuthi umntwana oyinkazana vele okumhluphayo yini abakafuni abakafiki esimeni sokuthi behlale phansi bezame ukulungisisa lokhu ngoba umntwana oyinkazana vele yaqakathekiswa njengomntwana oyimfana umntwana oyinkazana uyazithwala uyathola ukuthi yabe umnikazi wesishikebe ngumuntu bekuwumuntu omdala abantu lokhu indaba yangikhona iphonge ukuvalwa nje abantu bekhulumisane nje umuntu ekhiphe inkomo ukuthi hhayi indala yangikhona ayiphele kunjalo umntwana lo akasezebe lutho empilweni ngoba akula muntu omncedisayo ukuthi naye azame ukuthisinti
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Melissa Chengwanangwana. Isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwemibiko emathebeleleni South kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elwela amalungelo ababalisi labantwana emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris. Ngiyabonga butkani.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19.
Yebo umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi leli yilo elithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enalayana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So nga-denature kutsho ukuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa esekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa yi-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena. Ngoba ungananzelela abantu abale COVID umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho, kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini sokulesikhwehlela. Isikhwehlela senzana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane, yikuthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisa ukuphefumula kahle. Kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula khamphana emaphatshini lingadobi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle, yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona, ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale ngoba wona umuthi yigasi edissolve emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi is safe for the lungs, kodwa isenelisa ukuchabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika i-chai spike protein leyana chama ama-dizer kuthiwa yikwa-oxidizer, is called denaturing as well. Ibulala i-protein leyana so ingabe isabambelayo ukuthi ikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokhu kusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha siyawudissolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elithwala i-oxygen yalo ku-blood stream ligijime lihambe konke lapho kuya khona igazi lifike libhombe lapho kulama okuthiwa ngama-pathogens khona kulo mkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina usizile entweni eziningi. Wona kawelapha umkhuhlane nxa unathile umuthi, kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic side okuthiwa ama-acidic sites angabi khona, so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi onalo?
But Chris, baningi sibili noma nje sizagcina sizibophisile kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approve sizazama ama approvers siyazama eBotswana siyazama eZimbabwe siyazama lase South Africa kodwa abantu abaseduzane lathi wena ungabuyithi umama wami uyagula angeke ngikukhangele nje kumbe mina ubaba wami ngagula angeke mphonge umkhangela mina ngikwazi lo muthi osebenzayo so abantu sibazi abaseduzane lathi abangani bethu izihlobo zethu ngokwazana kwethu siyancedana nxa sincedana kwampana so far thina sile 100% recovery and abantu sesibasizwe bedlula o 300 nxa silanganisa abeZimbabwe eHarare ebulawayo lase Botswana lase South Africa and abanye sibakhiphe kuma ventilator abanye sibakhiphe ama oxygen
ngamafichane ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kwizifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi
yebo butkande mina I background yami I analytical chemistry nga studied le microbiology nga studied wonke le bit of biochemistry ngazokwenza I marketing much later and ukusebenza kwami insebenza ngingu water quality expert so lapho ngkhona ngiphete ilizwe lonke leli engilo ku water quality ngisebenza ukuba ninika amanzi I recycled water ngiyabatreatela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa icompliance
okokugcina ungavalelisa abalaleni
siyabonga abalaleli beStudio 7 siyabonga kakhulu inkosi inhle inkosi isinike le doctor umuthi umuthi lo nxa olesihloko sakho esiphethwe iCovid ungadikazi ukukhuluma lati siyathi sadinga iapproval kodwa sisiza abaseduzane lati izihlobo zethu azingeke sizekele sisifa so balele beStudio 7 ngizacela ukuthi hayi ngalile abantu abagulayo lisitshele sizabona ukuthi siyakhona yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sifike sibe laphe sisuke sebe sizwa ngcono umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela nxa umuntu ezekhiphe isikhwehlela useright so uzengayasila nje kuphela so kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy hayi siyabonga balele beStudio 7 inkosi libusise lonke
lo-ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo
Kira Wazi Kuzenai Nanare Endamona indambi boma Aicha kuchindiri kande ngoma Anyera merasi mapopoma Atina karone kuchizo meke shakaoma Manai Yonki nto tabi kona Nzonye mafigi zolo yole kona Pafeti uoza lizo mbona Aba mega bawari lapa yiko beno mbona Manai Aba ndofa nechi muti sofa Ndofa nechi muti sofa
lo lwethu lo lamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba umqinisihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabuka kusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.